Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani zulomuhle, siyalambulela kumsakazi weStudio 7 namhlanje. Ngolwesihlanu mhlaka 8 Mabasana 2018, igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, amabandla aphikisayo eZimbabwe athi kungamanga okwethulwe yi-Afrobarometer ethi umongameli Emmerson Mnangagwa uzanqoba ukhetho oluzayo.
Ngesikhathini esiningi i-Afrobarometer iyalahleka, amasampuzi abo silutshwana abantu ababasemplayo.
So kulokuxabana okumangalisayo kubandla le-People's Democratic Party elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti.
Ngathi ngifika nje ngafika sibe announce ama results bathi hayi wena mhlawu uzuze 2. So ukhetho lwangikhona abalwenza bahlanganisa amabandla wonke awe-NDCT labanye abe-PDP.
Kulabantu abathi akulabandla elinganqoba ele-ZANU-PF eMashonaland Central.
Izakhamizi zemazwe zazivele zivotela izano ngezikhathi zikamgaba. Akulanto ezatshintsha ngoba layo iMDC ayenzi lutho ukutshintsha ingqondo zezakhamizi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla aphikisayo eZimbabwe athi kungamanga okwethulwe yinhlanganiso ye-Afrobarometer ethi umongameli Emmerson Mnangagwa uzanqoba kukhetho oluzayo. Athi akwenzakali ukuthi uMnangagwa wasusa umnumzana Robert Mugabe esikhundleni sikamongameli encediswa libutho anqobe kukhetho oluzakwenziwa ngontulikazi ngenxa yokuthi abantu bafuna kube lenguquko elizweni. Uphenyo olwenziwe yi-Afrobarometer luveza ukuthi uMnangagwa uzanqoba ngokuyisilinganiso sokungamajumi amane lane ekhulwini 44%, kuthi-ke umnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance anqobe abe lamavoti ayisilinganiso sokungamajumi amabili lasishiyangalombili ekhulwini 28%. Loba kuthiwa uzanqoba uMnangagwa kukhetho lolu, akasoze anelise ukubumba uhulumende ngenxa yokuthi kasoze anelise ukuthola amavoti adlula isilinganiso esingamajumi amahlanu 50%. Umnumzana Dan Moyo webandla le-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe uthi uphenyo lolu olwenziwe lonyaka kaluqedakali.
Lapha e-America asabona ama-polls election ka-2016 ayikhombisa ukuthi umama Hillary Clinton was going to have a landslide victory. Siyazi ukuthi umuntu wagcine winile ngu-Trump, abantu ababengamcabangeli vele ukuthi angawina. Into abangananzeleli abantu abayenza ama-polls abafana labo Barometer ungathatha abantu nje isempu yabantu abayi-1,000 noma 2,000, ngingazi ukuthi kule particular survey yabo bethetha abantu abangaki. Kuyadependa ngokuthi i-diversity yabantu abakhona bona labo oba that you are carrying out i-survey on, ukuthi vele ubathethe kuphi nevale allegiance yayiphi part. And esikhathini esiningi i-Afrobarometer iyalahleka, ama-samples abo lutshwana abantu ababasemplayo, and njalo futhi I don't think they are diverse enough ukuthi thathe abantu who are spread out.
Kodwa-ke nxa usukhangele sibili akutsho ukuthi kuyakhombisa khonoko ukuthi engxenye kungaphuma kunjalo. Njalo lina likuthathi sibili likubeke sibe engqondweni ukuthi nxa kunje kumele senze lokho.
Thine yethu icampaign yikuthi sihambe ebantwini, sikhulumele abantu sikhangelene, sikhombisana, sitshelana, sibonisana. Sibona kuyiyo icampaign ngempela ezosifikisa lapho esifuna ukufika khona ekuthini abantu basivotele. So aku-Afrobarometer yes, siyabazwisisa ngoba yimisebenzi yabo, kodwa angithembi ukuthi imibono yabo iliqiniso esizolibona lisenzeka ngelanga lokhetho.
Siyabona ukuthi i-Afrobarometer kuze kwenza ukhetho ka-2013 kukhanya sibili baphuma kuhle ngembono yabo yena leyi. So nxa kunjalo Baba Moyo, okuzalenza ukuthi lithi hayi i-Afrobarometer ingayibambi kuhle umtshina, kuyini okungalenza libe njalo?
Thina masisiya ngaseqinisweni ama-election ka-2013 siwazi arikwa. So makuyikuthi uhulumende weZimbabwe weZANU-PF basebenzisana la i-Afrobarometer ukwenzela ukuthi benze abantu bacabanga ukuthi bona yona iZANU-PF lo Mnangagwa bale support yabantu kuyinto thina esibona ingenzeka kakhulu njengoba usho ukuthi ngempela ngo 2013 into yakhulunywa yi-Afrobarometer yenzakala. Thina on the other hand sithi okwenzakala ngo 2013 ukuthi ama-elections ethu arikwa yiZANU-PF.
Kodwa nxa sesikhangela sibili Baba Moyo, uMagube enganqoba njani nxa siqathanisa lo Baba Mnangagwa njalo lo Baba uChamisa? Futhi kubeka njani kunapa?
Njengoba ngishilo ngithi thina ikhampeni yethu yikuthi sikhulumisane lezizalwane zeZimbabwe one by one, sisiya emakhaya ezindlini zabo sikhulumisana labo, and kuyathembisa kakhulu i-response esiyitholayo kakhulu from ebantwini esesikhulume labo. Iyathembisa kakhulu ukuthi umama uMagube ula i-chance enkulu kakhulu ukuthi angawina ama-elections, and ngoba futhi oqakathekileyo ngumuntu wesimame, and omama abaningi bavele bakhathele ngendlela iZimbabwe esibuswe ngakhona ngabantu besilisa from kusukela nje ngo-1980 uMgabe ethatha over i-power. Asikaboni nje intuthuko isenzakala or noma into ezinhle zisenzakala elizweni jikelele. So abantu bakithi abaningi bakhathele ngento efana naleyo, and umama uMagube I think ngoba engumuntu wesifazane kubaningi I think abantu abambona engumuntu ongaba ngcono ekuthini abuse ilizwe ukudlula laba abanye.
Ye, kodwa ngokukhuluma kwakho phela ngake ngokutsho kwakho ngaphela okuphezulu nxa sikhuluma ngamasurvey anje. So-ke kuyini okwenza ukuthi ucwaningo lwangkhona lumfake phansi kunale?
Yikho ngisitsho phela ukuthi amasurvey wona lawa kuya ngokuthi amasempuli abawasebenzisileyo, abantu ababasaveyileyo nabantu abakuphi njalo bekuyiphi isibanga njalo lokuthi ngabantu abayingaki. Njengoba ngishilo ngithi ayi mina inkinga iproblem engilayo yikuthi ama-survey lawa esikhathini esiningi amasempuli abo awahlanganisi abantu abahlukeneyo ukuthi babone umbono wabantu ngendlela izinto ezingakhona. So kule bias lapho depending ngokuthi i-survey yakhona bayibambele kuphi la kusiphi isiga.
Lo ngumnumzana Dan Moyo webandla le-MTC ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Gubhe ubekhuluma le-Studio 7 ekhonapha-ke Washington DC. Sixoxe njalo lo nkosikazi Sheila Chitate, ingcweti yecubungula ezombusazwe othi uMnangagwa ulakho ukunqoba nxa kungaphindwa ukhetho lokudinga umongameli omutsha.
Mina ngingazi ukuthi laba benza ipoll yangkhona ngabantu abathembeke kanjani kumbe i-accuracy yabo ekwenzeni ama-poll abo. Lapho ngiqalisa khona, nxa kuyukuthi liqembu labantu elithembekayo angikuzwisisi ukuthi uhamba njani. Angikuthembi ukuthi ama-percentages lawa abatshoyo aliqiniso. Ngokubona abantu lanxa bebuthana ukuthi inamba zangkhona angizikholi ukuthi ziyizo.
Wena ububona ngazani bekungaphuma njani?
Mina ngibona ngesikhathi esikiso khathesi abantu kabasesabi ukukhuluma iqiniso. Ngokubona kwami bona ngathi abaningi bangahamba loChamisa kumbe le-alliance, kodwa nxa abantu ukuthi bethusele bayesaba, then abaningi bangakhuluma ukuthi bazahamba leZANU. But whether nxa so abantu sebevota yikho abazakwenza lapho sapho siyabona khona ngoJulayi.
Ye, okwenza ukuthi kukhanya ngazani iZANU kuthiwa uMnangagwa akanqoba nge-44%, wena ubona lunguvela ngabo khonokho?
Mina mbona ngathi kuvele ekuzameni akwenzileyo ukuthi kungabi le nyakanyaka esayibona ngeminyaka edlulileyo, ukuthi opposition isikhanye ngathi iyakwanisa ukukhuluma lokwenza la nxa bebuthana kungabi lokutshaywa ngamapholisi. So I think khonokho yikho sokusenza abanye babone ngathi into sezitshintshile.
Okwenza ukuthi-ke uMnumzana Chamisa abe ngaphansi kwakhe kungabe kusenziwa kweyi?
Mina mbona ngathi ama-mistake awenzayo ngokukhuluma into ezazingayisizo yikho nje kuphela engiboni ngathi kungambisela phansi ebantwini ababebuzo ukuthi babona ngathi akutshoyo konke liqiniso, bayamthemba yini ukuthi angangeni uyakwanisa ukusebenza. Abanye batsho njalo ngokwesaba kumbe ukucabangela ukuthi i-army izamvumela yini ukuthi abe nguye umphathi ntambo, abe ngumongameli. So konke khonokho i-doubt yabe isengqondweni zabantu, yiyo engenza ukuthi akhanye yama-numbers akhe sehla.
Kodwa ngombono wakho ubonana inombolo zakhe vele zime njani nxa ziqathaniswa noMnangagwa?
Namba ngathi abantu nxa befuna ukukhuluma iqiniso bengesabi bayakwanisa ukuba tshiki lobhanqa.
Ukutsho ngaliphi?
Ngokutsho ngokubona labuma social media labantu abukhuluma labo ekhaya abathi lanxa abanye bangkhona bekhanya ngathi bathaba ngokuphuma komphathi umgabe bakhanya ngathi badedele emva nxa sekufika ukuthi kuzatshintsha yini izinto kumbe after my election babuyela futhi benza izinto zabo njengoba bekwenza izano kudala. So lanxa abantu bethabile lanxa abanye bangkhona bemendayo mnangagwa kodwa baloku usola mbijana ungabe leqinisi ukuthi sitshintshile izinto kumbe basibamba nje abasibamba amehlo ukuthi sibavotele singaqeda babuyele kwenzeni kwabo kwakudala. Yikho ukubona kwami ngokukhuluma labantu abakhona labanye abathi bayamsupporta labanye abathi bayamisaba.
Nxa sikhangela futhi ke khonapho ke siyabona ukuthi unkosikazi Joyce Mjuru lo nkosazana Thokozani Khuphiwe ngani baphansi kakhulu kucwaningo lolo kwenziwa kwini khonapho?
Unkosazana Mjuru mna mboni ngathi akathembeki abantu abambona ukuthume ingxaki nguyo olisana lo mgabe but kuthe sekungena lo mnangagwa sambona nguyo sehamba esiyakhuluma lo mgabe nguyo sechasisa lokho sokube nzima ukuthi umazi uthume ngaphi. Unkosazana uKhuphe I think ulinyazwe yi-opposition evela kubothamisa basuke abantu babone ngathi gala support eningi lanxa abane bemthanda abantu bakhangela ukuthi ozawina mbani bese besuka nje bathi lanxa simthanda lanxa simkhola ukuthi ume kuhle kodwa akakwanisi ukuwina.
Wena-ke ubona ngazani onganqoba mbani nxa susinika nje umbono wakho?
Izinto zingama ngendlela eziyizo abantu bangama ngeqiniso. UThamisi uyakwanisa nxa engawinanga abe seduze ukuthi bangagcina besplitha lo mnangagwa.
Lapho uthuthi kuyaba le lokho kuthiwa luyaphinda ukhetho.
Ye.
Lungaphindwa-ke sokukhanjwa phela lapha ongaphuma-ke khonapho mbani?
Alungaphindwa kuya kumnangagwa.
Utsho ngalephi?
Yibo abaphethe izintambo zonke yibo abakwanisa nxa befuna ukutshintsha izinto njengokwenzakalayo ngo-2008 bakwanisa ukukwenza.
Lo ngunkosikazi Shila Chitate ingcwethi kwezombusazwe ebesikhuluma layo ese-Rockville khonapho-ke kwele Melika. Lokuqhamuke ungezwani kumalunga ecelele People's Democratic Party elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti kobulawayo kulandela ukhetho lokudinga abazelimela kukhetho oluzayo. Amanye amalunga athi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo ngoba abanye abavotileyo bebengevela kwamanye amabandla. Omunye walabo abangani bakhonona ngumnumzana Albert Mhlanga otshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ukhetho lokudinga ozamela isigaba selobhengula lwenziwe engekho kulelo khetho.
Ukhetho bekumele lube khona sibili njengokuvumelana kwethu, kodwa okokuqala angizange ngitshelwe le venue lapho lwenzelwa khona. Isikhathi kwakuthiwa lwenziwa ngo-2 kabasalwenzanga ngo-2 lapho i-venue abayenzela khona balwenza ngama-11. Sebelwenzile njalo bangifonela sebeqedile bathi siyenza ukhetho lapha endaweni enje kwakuthiwa i-open space indawo yakhona. Ngathi ngifika nje ngafica sebe-announce ama-results bathi hayi wena mhlawumbe uzuze 2. So ukhetho lwangikhona balwenza bahlanganisa amabandla wonke awe-MDCT labanye abe-PDP okuyikho okungafanelanga. Kwakufanele ukhetho lube khona abe-PDP kuphela. So ukhetho lolu lube ngamabandla wonke lukhetho elisingazake silubone and esade singalukhangelelanga. Yikho ke ngibhalile i-appeal yami bayikhangele kodwa okundanisileyo ukuthi sengibona u-Secretary General esebeke ibizo lalo othi unqobile. Lami kunje lokhu ngubala emanyuziphepheni okuyukuthi lami kabangangazisi official.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala lapha? Kula bantu yini abafuna ukuthi ungancintisa?
Lokhu phela anti kangizange vele ngincitise. Ngitsheliwe ukuthi ngizuze i-2 votes. So ngaphela nami ngincintisile ngangiyatsho ukuthi hayi kuhambe so. So ngakuyukuthi angizange ngibe khona lapha de kulo khetho labantu bamakade mele bengivotele kabazange babe khona. So ngoba abatshelwanga indawo yangikhona ukuvotelwa khona bapho ngikuzwa labo kuthiwa sokuvotiwe.
Kanti khona ukuthi kuze kuvote abavela kwamanye amabandla kuhambe njani njengoba lina lilibandla elizimele?
Bayatsho ngakubona kuma-WhatsApp lapha ukuthi babengcotshiwe ngu-chairman wethu ukuthi hayi ngababuye bezoncedisa ukuvota and labo bayafakaza ngoba ngisebenze labo ngiyabazi bathi hayi banxuswa kodwa ngababuye bezoncedisana ukuvota bavotele lo ade ngincintisana laye. kodwa mina angizange ngithone ngizihlupha ngoba ngayengikwazi ukuthi avotwa njalo abephathini bazivotela bona bebodwa.
Manje njengoba ukhetho lona soluseduze, ubona ungani udaba lolu luzaxazululwa isikhathi sisesekhona na?
Isikhathi sisesekhona kakhulu unless ngabona vele bengafuna ukuxazulula. Anti kuthatha nje i-management committee ukuthi ihlale phansi. Vele indaba le ikondana lo president lo vice president nxabona be bathi ukuthi nxabe sithi khona okuqondile ukuthi kuyazokubhelela nxabe sithi akuqondanga bazazinika laba isikhathi sokukhangela.
Umnumzana Albert Mhlangali, ilunga lebandla le People's Democratic Party elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, sixoxe laye ekoBulawayo. Kulunye njalo udaba lokhetho, abantu abagogekileyo sebechothoze amabandla ezombusazwe ngokwehluleka ukubapha ithuba lokuncintisa kukhetho oluzayo. Sixoxele umnumzana lomunye wabo, umnumzana Masimba Kutshela, othi bebekhangelele ukuthi ikakhulu ibandla le-MDCT livume ukuthi abantu abagogekileyo bangene kilo.
Ibandla le-MDC bebele isithembiso abasenza yeso ukuthi labo bazabona ukuthi abantu aba-disabled bazaba ne-disability quota. Kodwa ngibona njengani i-disability quota ayihlonitshwanga ngendlela ebesiyikhangelele. Kodwa i-MDC kukhanya izamile ndijana uwedlula iZANU-PF ngoba ngibona njengani lama-candidates angaba mahlanu kumbe ayisithupha azabhalisa ukuthi angene ukhetho, kodwa thina besithe sifuna at least abalitshumi kumbe abalitshumi lanhlanu kumabanga onke from local government, i-National Assembly yangkhona lange-Senate.
Ilike lathola yini ithuba lokukhulumisana labo?
Ithuba lawa khona sibili yikho sibona ama-candidates lawa ese-unveiliwa khathesi, kodwa ukhanya njengani labo bebengakwanisi ukuthi basinike izithembiso eziqinileyo kakhulu ezokuthi abantu bonke abenze ama-applications bazangena.
Kwamanye amabandla ungathi kumi njani khona, abantu abagogekileyo baqakathekisile na?
Ubona njengani amabandla amaningi abaqakathekisanga kumbe amabandla wonke nje abaqakathekisanga abantu abagogekileyo? Nxa sikhangela iZANU-PF ingaba elomuntu oyi-1 ubaba uJoshua Malinga esimaziyo ogogekileyo, kodwa amanye amabandla lawa ukhanya njengani i-disability abakayizwisisi ukuthi abantu abalama-disabilities labo bafuna ukuthi babe khona ekubuseni bechasisa izikhalazo zabo kuma-decision making structures. Into ekhona yokuthi ama-political parties wonke nje kumele adinge indlela ezokuthi lawo abe nabantu abagogekileyo abangakwanisa ukuthi ba-represente ama-political parties lawo.
Kumabandla wonke la, mbiko bani ongathanda ukuwashiyela wona?
Ngifuna ukuthi ngichasise ukuthi abantu abalama-disabilities bafuna amabandla abazasebenza labantu abalama-disabilities, hathi amabandla azathembisa kuphela ukuthi abantu abagogekileyo sizabenzela 1, 2, 3, 4, 5. Wakangela ama-manifesto wonke bayakhuluma ngokuthi abantu abalama-disabilities sizabancedisa ngendlela ezithize, kodwa ngibona njengani ayisiyo into esifunayo khathesi. Esesikufuna khathesi ukuthi sibe lamabandla asebenza lathi njengabantu abagogekileyo abakwanisa ukuthi babe lathi kuma-structures nakuma-decision making bodies akhona kuleli lizwe.
Lo ngumnumzana ngizathatha futhi-ke khonapho ukuthi sikube kuhle ukuthi kuzwakale. Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshela obekhuluma ne-Studio 7. Izincwadi ezicubungula ezombusazwe zithi ibandla elibusayo eleZANU-PF lilakho ukunqoba kalula kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende esabelweni seMashonaland Central, njengoba leli bandla lahle lanquma ukuthi akula elinye ibandla elingalokoda lingene kulesi sigaba lizokhankasa ukusekelwa. Ake sizwe-ke uGibson Bebe esethulela lolu daba.
Ingcwethi zithi lonyaka kungaba kujikisile, iZANU-PF ingalahlelwa phansi eMashonaland Central ngoba kulabaningi abalokhu behlonipha owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Njalo ukudonselana lokufuthelana okukhona phakathi kwayo kulakho ukutholisa amabandla aphikisayo ithuba lokudobha izihlalo ezithile. Isigaba seMashonaland Central selokho ilizwe lathola uzibuse kalikaze limelwe ngelinye ibandla ngaphandle kwezanu PF okwenza abantu bahle besabele khatshana ungalivoteli. Engcitshi yacubungula ezombusazwe umnumzana Tatenda Mufamba uthe izakhamuzi zeMashonaland Central zivele zivotela izanu PF kungelani lokuthi kulobani, ngakho ke abakhangeleli inguquko lonyaka ngoba vele layo iMDC ayikhanyi ukuthi ihlelekile ngoba ibe lokudonselana ukhetho lwayo lwamaprimary elizweni lonke.
Izakhamizi zemazwe zazivele zivotela izanu ngezikhathi zikamgaba. Akulanto ezatshintsha ngoba layo iMDC ayenzi lutho ukutshintsha ingqondo zezakhamizi zeMashonaland Central emazowe.
Enye ingcwethi yezombusazi ehlala emazowe umnumzana Wellington Magoni uthe izanu PF ikhanya isebenza sibili endaweni esinjengabomazowe ukuthi inqobe kukhetho lolu njalo abameli babo edayela ephalamende ngabahlonishwa ngabantu kakhulu.
Ngibona izanu PF inqoba lonyaka kubo mazowe ngenxa yokuthi ikhanya isebenza sibili kodwa iMDC layo inganqoba kumbe amabili amasizi. Okwenzakalayo ukuthi abameli bendawo le okhazembe lichasi bathandwa izakhamizi abazimelayo.
Enye ingcitshi yezombusazwe uChenisani Ntungagwa uthe noma eMashonaland Central sokungani indawo yamadlozi awezanu PF ingathathelwa ezinye izihlalo ngenxa yokulwisana okuye kwaba khona ngomnyaka ophelileyo phakathi kwecele lelacostele le-G40.
EMashonaland Central kunzima, indawo leyana isindawo yamadlozi ingathi awezani yakudala. Ngikhumbula kusezilabo border gaze ngesikhathi lesana. Kunzima ukuthi sithi izani izawinta iMashonaland Central. Abahlolayo kumbeni singathi abazwisisa ngezepolitiki bathi kule ndaba le-G40 yasalayo enye ukhanya yathathwa ngabomtiniri. Abanye bathi khona kuloke kulokucabangela ukuthi abanye bazibona beyi-G40, abanye bengamazizuru, abanye abo bengamakaranga.
Kukhetho luka-2000 ibandla le-ZANU-PF lanqoba zonke izihlalo zeMashonaland Central, kwathi ngo-2008 iMDC yenelisa ukuthola izihlalo ezimbili phakathi kwezilitshumi lathobamunombili ezazikhona, kodwa-ke ngo-2013 zathathwa zonke iZANU-PF. Unkosikazi Prudence Ndlela uthe okuza kwenza iZANU-PF inqobe ukuthi amabandla aphikisayo lawo ayazehlulekela nanku lokhu edonselana ubukhokheli.
Mina ngokubona kwami iZANU-PF izanqoba kukhetho oluzayo ngoba amabandla aphikisayo alengqaba ngqoza ezakwenza ukuthi uZulu jikelele abancishe usekelo kwikhetho lolu oluzayo. EZANU-PF ikhuluma ngezwi linye inhloso yayo yokuthuthukisa ilizwe, ikanti amabandla aphikisanayo alwa wodwa okuzabangela ukuthi uZulu abajezise ngokungabasekeli.
Ezinye ingcithi zithi ukuncintisa kukankosikazi Joyce Mujuru kuzaletha inguquko njengoba abanye abantu beMashonaland Central bembona njengenzalo yalumango, kodwa lokhu kungenzakala kuphela angathola ithuba lokukhankasa. Abanye njalo bathi ukukhitshwa kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kuzakwenza abanye abantu bavotele ibandla le-NPF lobanje lingakabonakali lisebenza emphakathini. Ukhetho lwalonyaka lushiyene neminyaka edlileyo njengoba lungolwakuqala lokhu eZimbabwe yathola uzibuse lungela Mugabe encintisa. Kukanti ngakucele MDC ngokwakuqala njalo lincintisa lingela mkhokheli owalisungulayo omunye umnumzana Morgan Tsvangirai, sowakhethwa osakhulayo ukuthi athathe isikhundla sakhe umnumzana Nelson Chamisa emele umanyano we-MDC Alliance ozajikilisana nomongameli Emmerson Mnangagwa. Ngimele isitudio seVelings eHarare, nguGibson Pepe.
Uhulumende omutsha kweleBotswana uthi uzimisele ukuphathisa abakuza ukuthi bathole ingwalo ezisemthethweni zokuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Lokhu kwehlukene lokwakusenziwa ngwayengumongameli umnumzana Ian Khama owayelimithetho elukhuni ephathelene labantu bokuza. Intethelela izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Kuleningi eZimbabwe elabutha imshaqana yalo laphindela ekhaya ngaphansi kwahulumende kamongameli Nkama Seretsekama ngoba iminyaka encwadini zabo zokuhlala elizweni ingazange yengezwe. Inani labo kuzayela lamaphepha eBotswana lehla lisuka kunkulungwane ezithumi lasikhombisa i-17,000 lehla kakhulu la kunkulungwane ezinhlanu i-5,000 eminyakeni elithumi kusuka ngo-2008 kusiya ku-2018. Kodwa uhulumende omutsha ngaphansi kamongameli Eric Mokgweetsi Masisi uthi labo abalemfanelo yokuthola lezi ncwadi bazazithola ngesikhathi iBotswana isithi ifuna ukuthi lungumo uguquke. Le yindlela yokukhanga abamabhizimusi ukuthi bavule kule Botswana kungela ntambo ebomvu ebavimbelayo isuka kuhulumende. Umphathintambo obona ezokungena kwabantu elizweni owe-immigration unkosazana Dorcas Makhato uthi bafuna ukuguqulo yalolu gatsha ukuthi lube ngoluphathisa hatshi ukuthwalisa nzima abafisa ukuvula amabhizimusi kumbe ukuthola incwadi zokuhlala lokusebenza eBotswana.
I just want to confirm that I have been given specific instructions by His Excellency the President and Cabinet.
Pho umsebenzi umangameli ukuthi ngibone ukuthi ugatsha lwe-immigration luba ngoluncedisayo hatshi oluthwalisa nzima abantu ukuthi bathole amaphepha.
Lokhu sekuphendukise amathemba kwabanye abeZimbabwe abakade sebezimisele ukuphindela ekhaya ngenxa yokuthi iBotswana ibeyisibonakala njengelizwe elingathandi abokuza. Kodwa ungathi sokulokukhanya ekugcineni komlindi. Umnumzana Mthabisi Dube uthi kuyajabulisa ukuthi leBotswana lizaphathisa amaphepha noma nje uhulumende ekubeke obala ukuthi ayisibo bonke abazathola amaphepha kodwa labo abazaletha ulwazi olungekho elizweni.
Ilokhu kuyinto enhle kakhulu okukhulunywe ngominister ngoba iBotswana isibonakala njengelizwe elingathandiyo thina esivela phandle.
Omunye oweZimbabwe eseHabron umnumzana Sipho Ndlovu uthi noma nje besamukela ukuthi uhulumende weBotswana uzaphathisa labo abadingakalayo kungatsha ezitsheniyo zemsebenzi kuqakathekile ukuthi eleZimbabwe lilungise indlu yalo ukuze abantu baphindele bayesebenza ekhaya.
Kuqakathekile ukuthi ulungiswe ekhaya lathi sibuyele sisebenza elizweni lethu sikele kuba ama-parasites kwamanye amazwe.
Umongameli Masisi uthi kathokoziswa ukuthi eleBotswana selehlile kakhulu lisuka kuzinga lamachumi amabili lanye 21 lawela kumachumi ayitshiyagalombili i-8 kuluhlu lokubona ukuvula kumbe ukuqhuba kwamabhizimusi olwe ease of doing business olukhitshwa ibhanga yomhlaba wonke jikelele iWorld Bank. UMasisi uthi indaba ezifana lokuncitsha abantu amaphepha okuhlala kumbe ukusebenza elizweni mahlayana yikho sokudale ukuthi eleBotswana lizithole seliphansi kuluhlu lokwenza ezamabhizimusi. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Ye, sithathelele ithuba ukuthi sixolise ukuthi ngakade ningasizwa kuhle, siyaxolisa kakhulu. Kodwa Stephen Kumbuzi Malabo usithi akula sound, kathi sithemba ukuthi liyasizwa kuhle. Kuzobuya ke uMbuso Ndlovu uthi ngikhona Dube, kuzobuya njalo lo Gift M Malobiseng uthi ngikhona. Sibona abanye abakhona khonapha ke kuhlelo lwethu lamhlanje. Kuzobuya ke lo Eslinzi Harmon laye bekhala sibili ngesound. Sibona ngazani ke sesikulungisile khonoko. Shila Moyo Chitate uchaya ispoton, lalisa kuchaya ispoton lapho khona khona ngapho. Kuzobuya ke uTariro Ndlovu uthi ngamanga lawo ozawina so vele kaziwa. Umnanga kwa uzahambisa ukhetho ngendlela engakhanyiyo. So siyalizwa kakhulu khonapho. Kuzobuya ke uMartin Balelihle uthi ngamanga lawo ukuthi umnumzala umnanga kwa anganqoba. Mehluleli Moyo la ubhalile uthi kaliboni ukuthi ukudivide amavoti nje into yenziwayo kathesi. Please bring your senses together kukhitshwe iZANU-PF. So ufisa ukuthi abantu babambane kube njalo. Lamhla ke sigqiba lapha ke uhlelo lethu singake hlukani sike sibone indaba kade sikhokhela. Amabandla aphikisayo ekuphikiseni ibusayo eZimbabwe athi kungamanga okwethulwe i-Afrobarometer ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukunqoba kukhetho oluzayo. Sokuloxabana okumangalisayo kubandla le-People's Democratic Party elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti. Sigqiba lapha ke uhlelo lethu lamhlanje olivalisayo onke ebusuku. Bye bye.